lingale tshona njani mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 3 January 2021. Happy new year zulukandaba, igama ngumike hobe. Namhla kuhlelo silo blessing piri usomas bizimusi osakhulayo owenkampani ye Don Minteiro bayathengisa impahla yechineyo egoqela isichathulo kanye lamasutu. Upiri uzasitshela okunenge ukuthi njengosomabhizimusi ubone njani umnyaka ka 2020. Piri, ngiyakwamukela kuhlelo, nanti udaba olukhona. Umnyaka ka 2020 uhambe njani?
Ngiyabonga. Ngithemba la uyavumelana lami. Umnyaka 2020 ubunzima. Uyabona le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi ama businesses ethu abengazathi ayihlangaphansi.
Umkhuhlane we COVID-19 yalo uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Njengoba abantu bevalele ezindlini, sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales, sibe lenyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu siphazamise kakhulu. Sibona ukuthi uhlelo lwe lockdown beluyalisa imshado, kusho ukuthi thina besingakwanisi ukuthi sithengise amasudu.
Njengebhizimusi, kukhona na elikwenzayo ukuthuthukisa ibhizimusi lenu ngalesi sikhathi umhlaba wonke usalwisana ngalo mkhuhlane?
Sithethe ithuba sebenzisa i-social media. Njengoba sisazi umuntu onke besezindlini, wonke umuntu ebesebenzisa ifoni yakhe, abantu bebetshona ku-social media. Sabona kulungile njengebhizimusi encane ukuthi lathi sihambe ebantwini. Sihambe njani? Sihambe ebantwini through i-social media. Sithethe isikhathi sokucreate ama-marketing strategies, safaka ku-social media ukuthi abantu bebone ukuthi lokho sakhona, lokho sisathengisa ama-studio. Njalo sihle sathatha ithuba leli ukuthi njengoba abantu bebeyalisa ukuhambe esemadolobheni, but amabhizimusi bebevunyelwa ukuthi behambe bekwenza i-production landland. Sithethe ithuba lokuthi abantu besi-invite ezindlini zabo, besi-invite ema-ofisini abo ukuthi sihambe siye bameasure, kwenduke ku-factory silungisa amasuti sesibahambisela ama-products abo.
Siyabona ukuthi umnyaka ka-2020 usephelile, nangu-2021 usefikile, siphakathi inside. Njengosomabhizimusi osakhulayo, sikubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho ngomnyaka ka-2021?
Into esidinga lusizo from uhulumeni ukuthi esisize lama-packages, lama-stimulus packages, ukuthi siphenduke lati back to our feet, ukuthi sesiqalisa i-production. So usizo from ukhulumende ukuthi esinike ngibeni ama small loans, ngibeni ama stimulus packages ukuthi siphenduke lathi ebusinessini.
Hayi zulukandaba, sithanda ukubonga uBlessing Piri ngokungena kuhlelo. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongisakhulayo, phosela amazwi akho. Ngiyakunxusa uhlelo. Awusitshela ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani, njalo ufisa ukubona inguquko enjani elizweni kulomnyaka, umnyaka ka-2021. Thumeza umbono wakho ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso esesiliwe ngumangoyi izulukandaba, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo The Connection ngolwesibili 8 to 9 PM zulukandaba. Olivalisayo ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthokazo muhle zimpapo muhle. Happy new year. Bye bye.